kambe ngokutsha kwenzutha ngilaye khona lokhiyana ikambe namhlanje sokungathiwa khona umgabe selungile ngoba ukhutshwe ngekhu sokuthi umgabe selungile akula nto enjengayonaleyo yikulahleka kwebandla le-MDC ngokwakuqala okwesibili kungakhangelwa ngendlela nje ezomasiko hhayi nxazake sithaya impembe sithokoze sigade phezu kwentaba sithi ufile imthakathi lanxa ifile phakathi kwesigaba nabantu bahamba nje kuphela befika khona ngale benike inhlonipho kodwa bekungunguna bekutho ukuthi naye kumtholile kambe phakathi kokulahlekelwa kangaka elizweni abantu bebulawa yigugrawundi ekamgabe namhlanje sokuthi umgabe selungile phela i-MDC lebebekwazi ukuthamisa labo ukuthi khona kasiko kayikho emashonaland kuphela khona ngale zihlobeni zawo ikhona le mathebheleleni so nxa ungathola umuntu esemathebheleleni esiyakhala sibili inyembezi ezikakiti ethena hhayi umgabe bengumuntu obelungile kumele simrecognize i-political party siyile akula nto enjengayo naleyo ungathi ujonathan sibili okuG40 ukhuluma iqiniso wathi na hayi lo beyi-system yani yama-reactionaries so konke khona lokhu yinto esiyikhangeleyo naleyo
singabona amanye amalunga e-MDC kubathukuthelisa lokho kakhulu ukuthi bengachiya ibandla kumbe nje bonke abantu bazambuka ukuthi hayi wenze ubuntu njengoba wathi uzamvotela
ibandla selithelile lelela balichiya abantu njengoba laba bakuphaliyamenti besithi bona abarecognize uhulumende lokhona kodwa-ke bona behlezi phakathi laphana ephaliyamenti befuna lezimoto ukuthi bezijonge uhulumende lwabangamaziwo khathesi nxa beza kuthi bona hhayi umgabe be-right sibili ebesejoyine le-MDC namangala uhlaza tshokonalana asedeliza iparty baningi sibili abayachiyana laphana abazathi abanye baqonda straight beye kuzana abanye bakuzaphi kungahunge sibizwa phansi lapha emaceleni lapha kukhanya ingazani vele sokudabukeni khona laphana kusaziswana
kuyini angabe bakwenzile ukutshengisa inhlonipho
kula nhlonipho laphana ukuthi umuntu uzavota anti lona ikhuluma ngobuhlungu kuphela ukuthi bamkhuphe ngombhobho laphana akula lutho laphana olutshintshayo laphana njalo bona be-MDC bekumele ukuthi vele khona leyo lokwazi nje ukuthi khona ufile yini umgabe bengamelanga ukuthi bebekwazi bemele ukuthi bona beziqhubekile ngenhlelo zabo kade vele bezimisile kufane nje lokuthi vele akakula lutho olwenzakeleyo ngoba vele kakula lutho lakhathi sabantu bakhala nje amafuleti awuyiswele phansi mbijana bakhala ngomgoba utrust umgoba obregadier ngoba naye uthe khona liqhawe lesizwe so ikho abantu ababekukhangele lokho lokho kamgabe lokho ngokunye lokho is a different story altogether more than 20,000 ababulawa igugrawundi bebulawa nguyeyena umgabe liqhawelani ngoba sebesitshengisele ukuthi bathi bona umgabe liqhawe ngoba wenzeni ngemva kokuhlukuluza abantu kangaka kulobo mrambathina kulani lani lakhathesi asilazimali lapha asilazikolo asilazibhedlela yena ukufesa esibhedlela esikulu umgabe asoze sithi ngumuntu ngumnankagwa umnankagwa uzama ukukulungisa okwenziwa ngumgabe ngoba uthethe kumgabe